akusela umuntu oselithemba entweni zemakhosi awezimbabwe, but ngokulahlekelwa kwethu ithemba kusho ukuthi singawangawasebenzisi. So okwakhathesi kumbe sesingene ekhotho okufika more than 10 times and ngendaba zama-elections akulalayo yodwa ikhesi esiphumelela kiyo. Kodwa ngibona ingani ukhokheli bephathi kule sizathu kusithi abantu waye kumele beyelokhuzene baye ekhothi. Kodwa nxa sebethe behluleka kumbe bazama ukuthi bevinjwe ukuthi bakhonteste esesitribuc kuhlezi kulamaqhinga, kuhlezi kulezinye indlela ukuthi abantu sebengakhontesta ngazo.
Iqhinga lokuqala lingaba yiliphi?
Nxa kungathiwa sokwehlule sebengama-as independence bezimele bebodwa bengekho ephathini, nxa kungehlula khonokho sebengama bemele enye iphathi, mhlawumbe engaba yiphathi entsha, kuningi okungenziwa ukuthi abantu bebe kubhalwati.
Ye, kodwa kolokho kusuze kulimaze i-CCC ikaJamisa.
Amboni kuyilimaza ngoba khumbula ukuthi i-CCC sayifoma ngomnyaka odlulileyo sesisiya kuma-by-elections ingenasikhathi eside and yanqoba yaphumelela kuma-by-elections eZimbabwe kuvele kule mbali yokuthi ibadlela iphikiswayo baliwina ama-by-elections. So engitsho ukuthi abantu bawazi ama-leaders abo, abantu bayakwazi ukuthi nesigabeni umuntu wanqobayo ngo-August ngulo, umuntu wethu osikhokhelayo ngulo, kungakhathalekile ukuthi usungabuya ugqoke liphi ijazi.
Ye, kodwa wena khona siyakwazi ukuthi awusekho khonapho-ke, kodwa lokhu uzama ukuthi uvezele abantu ukuthi ukhona kwezombusazwe, kodwa uzabuyeli yini edale lephalamende kumbe wena vele isumele eceleni?
Mina ngingamele eceleni lokhu ngisebantwini, lokhu ngise-Country Park and kade sesifuna ukuqinisa umzabalazo lowo. I'm sure labona siphuma singontanga abakobulawa isikhulumo ukuthi hayi nxa isimo singaqhubeka sisinje sizagcina sibhingisa, sizagcina sibonakala sesitredini. Hayi kasimi thina lokhu sikhokhelela ngoba ukukhokhela kutsho ukuthi kumele ube sephalamende ubube secouncilini. Kuningi esingakwenza loba uphandle wephalamende. So hayi sasekhona.
Singathi-ke akukwethusi ukuthi lingabhikitha kumbe lenze njalo, ukuthi lingadutshulwa kumbe into ezinjalo.
Mina kungethusi, akumangalisi ngoba khumbula ukuthi ngo-2019 indlu yami e-Country Park yareidwa, obabami wathunjwa kwaba kabili konke, kuningi esedlule kukho ngendaba ze-strike. So siyakwazi ukuthi singathi sifuna ukuthatha inyathela leli uhulumende weZANU-P F uyenza njani and ungathi sithi uyananzelela uspokesperson kamnangagwa uGeorge Jaramba wahle wa-issue i-threat kimi kuTwitter ukuthi ano siyakwazi ukuthi uphashwe ngumuntu onje. So asonte emalisayo kumbe engethusayo kumbe engiyibona ngenye indlela, hhayi into esihlezi siyazi ukuthi singabe kungaba kunje. So bazareacta besithi, kodwa-ke yindlela esiswele ukuthi abantu bekhululeke eZimbabwe.
Kodwa indawo lingakhulumisani loCabanga ukuthi kuphele lokhu kulokuthi lihlale siCabanga.
Njengoba thina sihlezi sisitsho ukuthi uCabanga ephathini yethu bengasimuntu walutho. Mina ngokwami angikaze ngihlangane la ngibe lo mhlangano odlula maybe 3 minutes.